Endabeni zethu lamhlanje lilo Gibbs Dube. Umongameli Robert Mugabe useqalisile ikhefu lakhe alenza iminyaka yonke. Ukhangelelwe ukuthi uza kuya kwamanye amazwe aseMpumalanga. Ukuguquka kobudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe njalo lokulungisa uhlelo lokuthuthukisa umnotho wabansundu kukhangelelwe ukuthi kuza kwenza ukuthi ilizwe lithuthuke ngemfanelo. UZulu uthi loba isivumelwano seLancaster House saleta uzibuse, abantu abakabi lozibuse ogcweleyo. Amaqembu ayisithupha anqikelana kumncintiswano wethemba lethu Women's Football Tournament. Kuhlelo lwe-Live Talk lamhla sixoxa ngemizamo eyenziwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ezifuna ukuthi zivote kukhetho eZimbabwe. Lithini ngalokhu ke Zulu kandaba? Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngopha 7 ntambama kumakhakhasi athi 909 AM 4930 6065 15460 laku 13860 kilo shortwave. Sitholakala njalo kuWhatsApp lakuFacebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.